abazeki bathi uma abantu bengaqhubekela phambili bengayibhalisela ukuvota indawo ezithile zeMandebeleni zilakho ukuginywa ngemva kohlelo lokudala izigaba ezintsha olwe-delimitation njengoba isilungiselela ukusungula uhlelo lokubala abantu olwe-census ngenyanga ezayo ngemva kwalokho basebebumba izigaba ezintsha zokuvota ama-constituencies. Umqondisi wezeki kobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Esikumeleyo yi-blitz ukuya phandle, kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhaliswa from Monday to Friday 8 AM kusiyatshaya u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Nkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa emele iZANU-PF kuward 21 kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho.
Hayi, mina uhlelo lokukhankasela esigabeni sami lu-right, sibili kuyahambeka, kuyasebenzeka. Labantu siyabatshela kuthi ukuthi hayi bo bantu lingali okuqakathekileyo kuyarejista ukuvota ukuze nga ufuna ongafuniyo inkalakatho okuqakathekileyo. It's for you to go and vote.
Umnumzana ucacaphulu omele i-CCC uncintisa isikhundla sokumela inkulumane kobulawayo edalele parliamente.
Ubunzima wenu ukukhampena konke vele kakudlula ngoba abantu angeke ubathathe for granted. Ivoti labo angeke ubathathe for granted, kumele ulicele. So siyacela, sicela lathi njengabantu sibabonisa esikweni sikwenze.
Umnumzana David Ndlovu oncintisa lophulu emele iZANU-PF enkulumane yena ukhuthaza abatsha ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota.
Silokhu sikhathazeka ngakho ikakhulu ontanga abayibo esibakhangele ukuthi bazasiphathela izela kusasa ababuyi ukuzobhalisa. Besifisa ukuthi babhalise ukuze bavikele i-constituency yabo ikakhulu kobulawayo yonke nje.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Ostalos Ziba uchasisa ngokwenzakala ebandleni lakhe uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Umkhankaso ka-2020 uhamba kuhle. Kahle sikhangelele ukuthi sihlukumise umkhankaso oka-2023 ukuthi abantu berejise ukuvota. Ngoba yinto eqatheke ukudlula into zonke ukuthi bantu bakithi mthwakazomuhle asambeni berejisa ukuvota.
Amabandla ezombusazwe aphakathi komkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba nje bebhekane lenkinga ezithile. Ibandla elibusayo leZANU-PF lona lithi kusiyafika umnyaka ka-2023 bakhangelele ukuba labantu abayizigidi ezinhlanu babe sebebhalisele ukuvota. Izeki ithi kobulawayo kuphela inyanga edlule kube labantu abadlula izigidi ezine 4,219 ababhalisele ukuvota okulinani eliphansi kakhulu. Kuthi eMathebeleland South izigaba ezine kwezilishumi lantathu yizo ezenelise ukubhalisa inani elizakwenza zingaginywa kumbe zibanjaniswe lezinye iziqinti. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.